bavela bavuma ukuthi bazongena. Inkinga yokuthi abaningi bavele bekusho lokhu ukuthi izinto ezikhona ezizoyenzakala lezi. Kufana nje nakudala uma besikhula sisekhaya, kulo munye umfana wethu uma wesilwa naye abesedobha isigodo, ubadobha ilitshe, baye bazokutshela ukuthi vele malingana lo mfana uzakudobhela isigodo kumbe uzakugwaza ngenqaba. So wena uma ube lesibindi sokuthi ufuna ukugwazana naye, ufuna ukulwa naye, kumele ukuthi ube kwazi ukuthi uza nesigodo. Kwesinye isikhathi lesicathulo wakuba yinkalata yenkinga, ngoba omunye umfana uyabe esithi kakhiphe izicathulo, uyakhaba isisu. Bakutshela abanye ukuthi vele lo uyakhaba, ubuye gqoke izicathulo. Wena wale uthi hayi, mina ngizolwa naye. Bese kuthi uma selibhekene laphana-ke selichithile izithwala ezibunjiweyo phansi, kwadilizwa yonke into, esethi uyakunemba, ubusuqalisa ukukhongonona ukuthi kanti wayegqoke izicathulo. Bona wabekutshelela abantu ukuthi uvele uzazigqoka. So ngikhuluma ngesintu lapha okuvele kusobala ukuthi izanwa ayidlali kahle, kuyazakala lokho. Maye maniki-niki i-Botters Road vele wawukhangelela ukuthi kuzokuba njalo. So ke thina sesibhekele izimanga ezizayenziwa yilaba abathi bona bafuna ukudlala lo muntu odlala ediliza intshoro, odlala ediliza yonke into, edlala kubi labanye. Bona babe vele bephetheni bezongena eringini lalo muntu bebethembene. So akula muntu ozobanikeza i-advice yokuthi abaphume, hayi kumele bazidecidele bona, but bese bekhumbula abakutshelwa ngabanye.
Ncobe, lingenile kukhetho lolu i-voters roll imanikiniki.
Okumele kwenzakale kwakuqala uNdlovu akutshoyo kule qiniso, kodwa-ke loba bekuliwa kubunjwa izithwala besikwazi ukuthi belitshela ukuthi kungabi lozadobha isigodo, kungabi lozadobha ilitshe. Izanu umthetho iyawazi ukuthi uthi khona i-voters roll umuntu wonke should have access, kumele ayithole umuntu oyifuna i-voters roll. Ifihlelwane izanu yiyo ememezela ukhetho, ithi nxa imemezela isibonile ukuthi yona isikulungele ukuthi iyengena ekhethweni, abanye ibajume kuvuke kuthiwa sokuvotwa kusasa. So ke okumele kwenzakale, ngivumelana laye ekutheni ukuyavota ngabahambe bayevota, kodwa izanu kayiwekele umkhubo wayo ukuthi ingalandeli imithetho ebekiweyo. Yilo lo dilizwe elala ne-voters roll ukuthi abantu bayibone. Why kumele kube njalo? Sikubona kuyinto embi kakhulu le, ngoba nxa kuyikuthi kakukho kubi abakwenza nge-voters roll bayifihlelayo.
Yes, siyakuzwa Ncube. Ndlovu, khonoko ukuthi kwakumele kuyenziwe lokho kuthiwa ngama-reforms, kube lenguquko ethize, kanti i-opposition yakhangela eceleni, kumbe yathatha isigodo yabaleka yahamba lasentabeni.
Opposition yakhangela eceleni, yazikhangelela eceleni. I think ukoma kwethu nendlala yethu yokufuna ukukhipha izanu embusweni kwenza bese sivala amehlo futhi sikhohlwe ukuthi vele laba bantu basebenza njani. Ukuthiwa idonku ungaze uyigqokisa isudu ingabona umlothi yagiqika. So manje-ke thina why sisethuka baba uNcube ma sesibona izanu sigiqika phezu kothuli phezu komlothi, thina sivele sikwazi ukuthi injalo ubabhema uvele unjalo uyagiqika phezu komlotha. Bese simangala sitalise ukuthi imula sihlobo kanti sisenzani-ke usesenzani lobabhema nabezivele sisazi. So njengoba usho Ncube ukuthi kuyamela bavotise kunjalo, kodwa izanu kumele ikuyekele lokho. So kusele nje amamansi amalutshwane ukuthi siye ku-presidential election lakho sizobuya sisho njalo futhi sithi kumele ikuyekele, bese ithatha futhi iphayikhuye phambili nabese siye emakhothi sisiyakhompleyina kungasisizi ngalutho.
Ye, uyatsho Ncube ukuthi vele lokuya emakhoti yokuchithela isikhathi.
Okumele uZulu akwenze ukuthi kube nguye oyipanishayo izanu, ayijezise kabuhlungu ngokuthi avote ewonke uZulu ebambene ayivotele ithole zero. Okusihluphayo yikuthi abantu bakithi yibo abancedisa izanu, ixhwala nje yaphambili bakhona abayitshotshozelayo abantu. Kungaswelakala nxa singavumelana sonke, kuswelakala abayitshotshozelayo loba ingathiwa iqile kanganani ingagiqika phansi.
Kuyanceda khona
hayi akuncedi, njengoba uyatsho ukuthi ma kuukuthi i-voters roll imanikiniki, kanti manje mina ngingafika ngisithi mfuna ukuncedisa khonokho okushiwo Ncube, ngisithi mfuna ukuvota ngiyipanishe izanu, ntoni igama lami lingekho nizoyenzani? Kule nkinga la enkulu efuna isagila thina sisebenzisa okuyingidukwanyana okuncane bese sisithi maze sesishayiwe sesibaleka bese sikhala. Kufunakala isagila lapha, angile loba ngimela ngangibuza ukuthi sagila abantu angeke ngutshele ukuthi sibi, kodwa ngibona ukuphuza amadoda angena iganga ayedinga induku enkulu isagila, and ngikhuluma ngesitho sesintu olendlebe uyezwa, ngoba esikwenza manje sidlalisa isikhathi lokhu sibhizi siyaye inkalakata ebhubesi ngempala.
Ye, isagila yiso sona esengisitshoyo baba Ndlovu. Kambe nxa i-5 million yonke ingavota iphosele ebhokisini loba sokuthi izani ukuthi iyarig ubona ngathi ingaphumelela?
Ndlovu, ngizovota kanjani ngoba sizobhalisa sonke singu-5 million? Jaspika angitifihlele lokho i-voters roll ukuthi mhlaspika ubheke uNdlovu athole ukuthi igama lakhe alikho. Akusela sikhathi sokubuyela emuva usiyavota. Kungani kulokhu kuphikisana okungathi ngisilungu i-contradiction Ncube, okuphakathi kwesikhalazo sakho ukuthi uyakhala ukuthi i-voters roll imaniki-niki, okutho ukuthi kule risk yokuthi kulabanye abantu amagama abangekhoyo labo 1, 2, kulabanye abafayo kudala abanamagama abakhona khonapho.